Siyabonga jonga la Chris lichona njani sapho leZimbabwe ikutibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 ngoNhlangula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe-Civil Service Commission luthi uhulumende sethatha amanyathelo okulungisisa udaba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana.
Kuyethu kubona ke kuyikudilela kakhulu kumqashi wethu ke ngoba i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe yinhlanganiso eyarejistwayo esemthethweni evunyelwa umthetho walelizwe ukuthi-ke iphatheke njalo injeni isebenzelane kuhle lezisebenzi.
Uhulumende selobele inhlanganiso emela ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyazisa ukuthi iziphathamandla zayo kazisavunyelwa ukubhoda ngezikolo zihlangana lamalunga ayo.
Ngathi thina udaba lolu lufaka ekandla indaba ezimbalwa, indaba ezokuthi kukho lokho esikwenza kwazi ku-intanethi kungaphi, ayisikho ukuthi cajile. Bakhona abalawa amandla ukuthi beveze ngigqike lokho othethana ngakho labanye ku-internet.
Amagqwetha amela umhleli wephephandaba le-The Sunday Mail umnumzana Edmund Kudzai namhla ehlulekile ukwethula amaphepha okucela umthethwandaba ukuthi akhululwe ngokuhlawula isibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolu msakazo.
Lokhu kwethu kubona.
Uhulumende selobele inhlanganiso emela ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyazisa ukuthi iziphathamandla zayo kazisavunyelwa ukubhoda ngezikolo zihlangana lamalunga ayo. Inhlanganiso le yamukele umbiko lo uvela kugatsha olubona ngezemfundo izolo. Lolugatsha lwethesa iPTUZ umlando okukhuluma into ezingalunganga emhlanganweni la malunga ayo ezikolo. Yetheswa njalo umlando okuphazamisa izifundo. Kodwa iPTUZ iyakulandula lokhu isithi ilakho ukuya emthethwandaba phezu kwalolu daba. Kunjalo nje uhulumende uthi usezaqalisa njalo ukuhlawula ababalisi abasebenzela emaphandleni imali ye-rural allowance ephakathi kwamadola alitshumi lanhlanu, i-$15 kusiya kumadola ngamatshumi amabili, i-$20. Uhulumende ubegcine ukubhadala limali ngomnyaka ka-2009. Sixhume isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Lokhu kwethu kubona ke kuyikudilela kakhulu kumqashi wethu ke ngoba i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe yinhlanganiso eyarejistwayo esemthethweni evunyelwa umthetho walelizwe ukuthi-ke iphatheke njalo injeni isebenzelane kuhle lezisebenzi. Kule mthetho enjenge-Instrument 1 of 98 esitshoyo ukuthi hhayi kumele ababalisi laba sibabone ngesikhathi somsebenzi ngoba siyakwazi ukuthi-ke angike sibabone ngesinye isikhathi-ke ngaphandle kwaleso somsebenzi. Njalo nje konke lokhu kukhulunywa ukuthi-ke siyaphambanisa ekufundeni lapha kakusilo qiniso ngoba esikwenzayo ukuthi-ke kasiqedi-ke mhlawumbe imizuzu elitshumi kumbe ithumi lanhlanu 15 minutes sisesikolo sinye. Konke lokhu sikubona nje kuyindlela yokuthi-ke ama-members ethu angenelisi ukuthi-ke asifinyelele ngendlela eqondileyo.
Kuyini elizakwenza pho manyathelo bani elizawathatha?
Ye ngakukuthi ke udaba lolu ke abafuni ukuthi balulungisise kungazange kucatshwane. Sina njenge Progressive Teachers Union of Zimbabwe sizimisele ukuthi udaba lolu silikhweze emthethandaba ophezulu ukuthi ke ube yoxakululayo ukuthi ke njengoba ke iprogressive ilinhlani so eyavunyelwayo ukuthi ingene ezikolo ama members. Nxa ingasavunyelwa ukuthi ke iwalandelela ama members le isima ukuthatha izimali zayo. Babe sithi ke kulungisiswe njani lokho.
Sibona njalo ukuthi uhulumende isengezelele ama allowances ababalisi abafundisa emaphandleni ngemali ephakathi kwe $15 le $20 abanye bathi imali encane kakhulu le lina lithi
imali leyo incinyane kakhulu ongakuthi ke vele kayisasebenzi ukukhuthaza lokho kumele ikwenze ukuthi ikhuthaze ababalisi ukuba basebenze nzima njalo bahambe yilo bayisithi isikole semaphandleni ungakho ke hayi imali lesina njengephikize ethi incinyane kakhulu kusamele ukuthi ke umqashethu ayengezelele kube imali engasebenzela lowo muntu ngoba kuyafana lokuthi ke nxa sithi i-hardship allowance kumbe i-rural allowance kumele kube imali ezakhuthaza lo itholayo ukuthi ke ahambe emsebenzini ejabula njalo asebenze ngothando.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ. Sigqume njalo isiphathamandla sezimta umnumzana Richard Gundane yena othi i-allowance efakelwe ababalisi bemaphandleni le incane kakhulu.
Nxa sikhangela ama-$15 ama-$20 imali encane kakhulu. Bese kufunayo ke ukuthi imali leyo ibe yimali ezwayo. So kumele ukuthi khathesi nxa sesikhuluma ngohulumende sikhuluma ngokwezimali. Kube khona ukuthi njalo siqinise ukuthi hayi into eqakathekileyo ukuthi laba abasebenzela khona emaphandleni baqakatheke kakhulu. Nxa sikhangele thina abantu abaningi abasebenza emaphandleni abantu abaningi njalo yibo abakhangelane lobunzima obuningi obukhulu emaphandleni khona ngale kule nkinga eziningi. So kumele ukuthi imali leyo iyengezwe ibe ngcono ibe yingxenye njalo ye-basic salary. Singasoze simelele ukuthi i-basic salary iqalile ukuze ikhwele kodwa ukuthi i-percentage yangkhona isuke khonapho ku-5%. So kulo msebenzi omkhulu khonapho ukuthi sibone ukuthi kunjani. Nxa sikhangele thina khathesi kule ndawo eziningi emaphandleni ngale abantu ababalisi abaqualified kabavumi ukuthi baye ngale bayesebenza khona ngale. Bengahamba kabahlali isikhathi eside bekhona ngale ngoba kulobu nzima kakula motivation kakula incentive yemali. Kumele ukuthi sisebenze gadalala sibili uhulumende abhadale imali ezwayo ukwenzela ukuthi emaphandleni khona ngale umsebenzi wokufundisa abantu abaqualified ama-professionals bakwanise labo ukuthi bahlale okwesikhathi esithize.
Umnumzana Richard Gundane isiphathamandla senhlanganiso yeZimta. Amagqwetha amela umhleli wephephandaba le-The Sunday Mail umnumzana Edmund Kuzai namhla ehlulekile ukwethula amaphepha okucela umthethwandaba ukuba uKuzai akhululwe ngokuhlawula isibambiso sebail. UKuzai ubotshwe ngolwesine wamiswa phambi komthethwandaba ngomgqibelo layizolo kodwa ngenxa yesisindo samacala awetheswayo utshelwe ukuthi akhweze isicelo sokudinga ibail emthethwandaba waphezulu owe High Court. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Admire Rubaya utshele iStudio 7 ukuthi wehluleke ukuthola wonke amaphepha afunakalayo osokuza kwenza aphindele njalo kusasa. UKuzai wetheswa amacala ambalwa abalisa ukufuna ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni, ukweyisa amandla kamongameli lokuthi nguye umuntu kaziwa osebenzisa igama lokuthi ngubaba Jukwa ebulenjini be-internet. Amacala wonke la alesigwebo sogodo entolongweni. Inhlanganiso elwela ilungelo le-intatheli zindaba i-Committee to Protect Journalists yethule imbiko ethi uKuzai kumele akhululwe njalo icala lakhe lesulwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nhlanhla Ngwenya. Yena othi ukubotshwa kukaKuzai kutshengisa ukuthi abasebenzisa ubulembu be-intanethi kumele bazi ukuthi okwenziwa ebulenjini akwenziwa nsitha ngoba kuzavela kwelinye ilanga.
Lokho singakutsho nje ukuthi singasibalisa ekhathe kuyokwenzakala kunyanga le endlileyo lapho esabona khona elinye amaphephandaba esithi wona lo muntu obengathi kade engazakala ukuthiwa ngubabajuwa usebanjiwe bakuchasisa ukuthi ubanjiwe ngohlobo olunjani esithi ukuthi kulabantu laba abayenelisi ukungena kuma-email abantu bevezi umnikazi kanye lokuthola lokhu ababexoxisana ngakho ku-intanethi ngathi thina udaba lolu luvesa lufaka ebandla indaba ezimbalwa indaba ezokuthi kukho lokhu esikwenzayo ngazibe uku-intanethi ngungaphi ayisikho ukuthi ucatshile bakhona abalawa amandla ukuthi beveze emgceke lokho kuxoxisana ngakho labanye ku-intanethi.
Manje pho ekuqhubeni kwembiko lapha singabona na kusiba ludubo ukusebenzisa yona i-internet njengoba kuzavezwa yonke into eyabe yenzakele.
Into eyenzakala khona emhlabeni jikelele ngathi inoxo eyenzakala emhlabeni jikelele lapho abamele amalungelo entathela izindaba kanye lozulu jikelele umahlabe zulu ukuthi kathi labo esingathi uhulumende kuyini okumele akwenze ukwenzela ukuthi akhulule ingxoxisano nge-intanethi hatho ukuthi ebedlala umacathisa labantu kwi-intanethi esikungesilungisa veleni yindaba esegudwini nethi lapha ezimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele uyathola ukuthi kwamanye amazwe bayazama ukubuya nalokhu okuthiwa ngama-standards and principles ukuthi abantu bengasebenzisa njani i-intanethi njalo kuyini okungakuthatha okungabanjwa esingathi kunga-intercepta ngohulumende okusemthethweni kulokho kuyaxoxisana ngabantu ku-intanethi indaba elokhu ixoxisanwa labo-United Nations indaba abakhuluma ngayo.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya yingcwethi ecubungulayo izokwethulwa kwemibiko.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yeZimbabwe Investment Authority ithi ikhangelele ukuthi ilizwe lithole imali edlula ibhiliyoni yamadola ezavela phandle kwelizwe ekusungulweni kwamabhizimusi amatsha kweleZimbabwe. Zikhuluma ekwethulweni kombiko ophathelane lokusungulwa kwamabhizimusi amatsha kweleZimbabwe ngabenhlanganiso ye-United Nations Conference on Trade and Development. Iziphathamandla zalinhlanganiso zithe okwamanje ilizwe selithole izigidi ezingamakhulu amane zamadola njalo enye ikhangelelwe ukuza lonyaka umnyaka lo ungakaqitshwa. ELeZimbabwe liphakathi kokukhulumisana leMelika ngokuthi livunyelwe ukuthengisela leli lizwe impondo zendlovu ngemva kokumiswa lomsebenzi inhlanganiso yeMelika e-United States Fish and Wildlife Services ngoba isithi kawuqhutshwa ngemfanelo. Inhlanganiso le yamisa lohulumende weTanzania ukuqhuba umsebenzi ofanayo. ELeZimbabwe lithi belithola imali eningi ngokuthengisa lezi mpondo njalo umphathintambo kahulumende obona ngezendle umnumzana Xavier Kasukwere uthi ulethemba lokuthi iziphathamandla zikahulumende ezikhulumisana leMelika zizaphumelela kulolu daba. Iningi labantu lamukela ngembono etshiyeneyo lolu daba abanye besithi yiziphathamandla zikahulumende ezithola inzuzo kunhlelo zokuzingela kanti abanye njalo besithi abantu makhaza labo bayathola inzuzo kunhlelo ze-campfire. Kusenjalo sixoxele umnumzana Dumisani Sibanda ofundela ukuzingela ngokusemthethweni ukuze sizwe okuningi okwenzakala elizweni.
Ziyabonakala zilokhu zihamba khona kumete zamahanta nje up and down bezingela egangeni. Ngikhuluma nje nje kulomunye undoda onguye osifundisa kwezingela osebedbridge kathesi khona liyazingela siyazingela zonke izilongo silo professional hunter. Uyabe kuthiwa zingazingela zinyamazana eziyabe zikhangelela ukuthi zilokwesatshela ukuthi zingagcina seziphelile, zingasekho ziqedwa ukuzingela. Kodwa-ke kukhona ezinye ezokuthi yabo kumele uthole i-special permit ukuthi izingele, ezinjengabo-cheetah. Uyakwanisa uku-apply-ela i-special permit ku-National Parks bakunike uzingele. Kodwa-ke njalo balemvume yokuthi babuyalele nxa bebona kungafanelanga.
Abazingeli bekhaya baningi yini kulalaba abavela kwamanye amazwe?
Ngathi balutshwane ngoba labana ama-professional hunters avela kwamanye amazwe babe bevele bebuya bezodinga ama-trophies. Abanye babe bevele bazingele empilweni yakhe, uyabe qalisa khonapho ukuzingela, then-ke uyabe sekhokhelelwa ngu-professional hunter walapha onguyokwaziyo ukuthi inyamazana zakhona zizingelwa njani.
Kodwa ele Zimbabwe sinyeke sathi lingabe lilahlekelwa kakhulu ngokumiswa ngamanye amazwe ukuthi lithengise impondo lezi ezendlovu.
Kusebenzakaza ke sitho ukuthi iyaqhubeka kuhle ngoba indlovu yiyo le mali. Indlovu yiyo letha imali elizweni nxa izingelwa. Pho-ke nxa ingasazingelwa, into zabe sezingani sezigiliza mbijana.
Kodwa udubo loluyana lokuphonga ubulawa mahlayana kwendlovu kunjengalokhuyana kokuzibulala ngetshefu liyakubona kathesi nxa lihamba egangeni?
Ye, kukhona sibili kuke kwenzakala nje ngesikhathi esidlulileyo. Kukhanya nogatsha lwezi-National Parks luyakhankasa lapho ukuthi abantu bangafakeli indlovu itshefu, balindile egangeni.
Iziphi ezingazingelwayo inyamazana?
Kathesi inyamazana engazingelwayo kakhulu kakhulu yirayino. Kodwa lezi ezinye nxa uhambe wacela i-special permit, hayi ziyazingela.
Lo ngumnumzana Dumisani Sibanda ofundela ukuzingela ngokusemthethweni obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 esedete. Uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe-Civil Service Commission luthi uhulumende usethatha amanyathelo okulungisisa udaba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kuzisebenzi zakhe ezifika 300,000 iningi kungabesilisa.
Lokhu kuphume ngesikhathi uCommissioner Stephen Ngwenya efakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesilisa kanye lentuthuko eye-Women's Affairs, Gender and Community Development Committee. Utshelela ikomiti ukuthi kulezi sebenzi ezizinkulungwane ezedlula ikhulu 145,511 zesilisa nxa uqathaniswa lenkulungwane ezedlula kancane ezilikhulu 134,699 zabesifazana. Uqhubeke phambili esithi i-CSC isikubonile ukuthi lokhu kuliphutha, ngakho-ke isithatha amanyathelo okulungisisa phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso esitsha. Ungwenya uthi bona njengohlangothi sebekhangela izikhundla zonke ezizobukhokheli ezikhona okwamanje ezingela bantu ukuze zigcwaliswe ngabesifazane ukuze njalo lokhu kulungisiswe. Kodwa wathi lokho akutsho ukubana sebezaphungukuthatha ingqe owesifazane ukugcwalisa lezi zikhundla bengakhangelanga ukuthi abesifazana labo basilungele na leso sikhundla. Uqhubeke ethi ukungalingani kwamathuba lokhu kwadalwa ukuthi iningi labesifazane abendileyo kube kusiba nzima kibo ukuthi bathathe izikhundla zaphezulu ebeziphuma kwamanye amadolobho anjengeHarare bechiya imuli zabo kwamanye amadolobho lapho abahlala khona. Phakathi kwabomabhalani abakhulu bengatsha zikahulumende abangama-291 ngabesilisa, kulabesifazane abo-91 kuphela. Ezikhundleni zaphezulu ezingamakhulu phosa ayisithupha 587 zilabesilisa, kuthi zilabesifazane ngezedlula kancane ezingama-241. Ungwenya ucele amalunga edale lephalamende ukuthi akhuthaze abesifazane abazintshantshu emsebenzini ehlukeneyo ezigabeni abazimelayo ukuthi balobele ukuthola izikhundla zaphezulu kuhulumende ukuze leli nyathelo lokulunganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kuhulumende liphumelele. ugcine ngokwethembisa ungwenya ukuthi ugaja oluzafunyanwa lusephula amalungelo abesifazane ngokungabaniki ithuba lokuthola izikhundla zaphezulu ngoba bengabesifazane luzajeziswa kanzima. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxitus Jeremiah.
Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokuzingelwa kanye lokuthengiswa kwempondo zendlovu eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Awini bibaba silale mawini bibaba
silale mawini
Kwezamasiko lokuphila kwabantu lamhlanje baningi abantwana beZimbabwe ababikwa besuka elizweni besiyahlala labazali babo emazweni achiyeneyo omhlaba. Iningi labo lithwala nzima ukufunda ulimi olutsha kuthi abanye bahlangana lohlupho lokukholwa lokukhohlwa amasiko abo alapho abadabuka khona. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Precious Dube ohlala kwelebhilitane lomfundisi useni Spanda ekobulawayo. Asizweni bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umntwana kuya ngokuthi uye efike lapha enganani. As long umntwana efike lapha less than 7 years or just above 7. Kuba nzima. Uyabeleke khumbula okunyoka kubona ekhaya but kuba lobunzima obumangalisayo. Amasiko vele uhlukhohle ngawo kodwa into ekhona thina umama siyabesileke sikhuluma nje kuphela ulokufaka nje but bona kabasakulaleli khonokho.
Mfundisi, kumele benzeni ke abadala lapha nxa kunje?
Into eqakathekileyo engiyibonayo kuqala ikunanzelela ukuthi nxa umuntu ehlala England kumbe eMelika kumbe ngaphandle kweZimbabwe indlela abantu abasebenza ngayo iyabe iyehlukile. Okokuthi isikhathi esiningi abazali babo bengekho, ikanti imbadalo yokudinga umuntu lwana okhangela abantwana iba nkulu kakhulu kwedlula ngapha eZimbabwe. Ngakho kumele umuntu ahlananzele ukuthi umntwana wami lapho useyedwa. Isikhathi umzali aba laso lo mntwana kuba ntambama kumbe kuba ngempelaviki. Ngakho yiso isikhathi-ke kumele ukuthi umuntu asithathe asebenze ukuxwayisa umntwana ngempilo, emtshengisa izinto ezinhle lezinto ezimbi. Njalo sinanzelela ukuthi ngale ngaphetsheya abantu bayakwanisa ukubona umabonekude oba lama-programs amaningi angadizisa kumbe angaxhwalisa umuntu. Ikanti ngapha nxa umuntu engapha ngkhaya siyakwanisa ukumthiba. Ikanti njalo anto siyakwazi sebulenjini osokugcwele zonke indawo. Ngale njalo umntwana uyakwanisa ukuthi yena sekulenjini esikolo abe kulenjini ngkhaya ebona izinto eziningi ezingamphambanisa ingqondo zilethe ingcekeze emcabangeni wakhe.
Ye, sinxa ngangena khonapho-ke Madube, kula khona kungani kuyahlupha ukuthi abantwana bangene ebulenjini sebedinga amasiko abo khonapho. Kuhlupha kanganani khonokho?
Akuyahlupha kakhulu, uqinisile ubaba uSibanda. Abantwana ukubana beze besiphunyuke, abantwana basuke befunde imithetho eyabanye abantu. Ngoba wena usemsebenzini, ngiyatshona emsebenzini na 12 hours. Umntwana umthiye endlini yedwa. Suzacela umakhelwana kumbe yena sezadinga abanye abangani bakhe besikolo, useyabe phila. Seyakopa khona ukwani ukuthi khona nabona labona abana baphila njani. Ebona sokuyimpilo emnandi, kathi thina kithi asiphili njalo. So ngivumelana layo ubaba khona ukuthi hayi, kuliqiniso khona ukuthi abantu umkhuba lo esingabe siwulawo thina kukalutshwane ukuthi siwufake uzwele ebantwaneni. Ngoba mina abantwana ngizababona nge-weekend. Ngoba ngitshayisa ntambama kumele ngiyengena omunye umsebenzi futhi. Wena uyakucabanga ukuthi ulele endlini kade nasesemdansweni siyafunda ezinye izinto. Ubuye ekuseni liyahlangana khonapho, ngicabanga ukuthi ulele endlini kathi kalalanga khonapho endlini.
Nanto Dube mfundisi.
Yikho-ke kuqakathekile, mbona ukuthi okokuqala abantu befundisa abantwana ukuya emabandleni lapho umntwana apho afundiswa khona usiko leBhayibheli elokuthi uziphatha kanjani. Ikanti njalo abantu bangahlangana bengamaqembu okuthi abavela maybe engathi abathi bavela kokulawayo abazele halali abazele endaweni ezehlukeneyo abazithi thina singamazi babhweni behlangane bethola ukuthi nxa kuyimpela ziki bayafundisa abantu babo ukukhuluma ulimi lethu ngoba uyafika umntwana esehluleka ukukhuluma isiNdebele kodwa kwansi ukukhuluma isiLungu kuphela ngakho lokuyana kuyenza ukuthi vele usiko lwakhe ahlale ikhohlwa ikanti kungaba lesikhathi abantu abahlangana bengamaqembu beqakathekise njalo kube isikhathi sokuthi bayatshengisa abantu abantu yikho ukudla lokhu esikudlayo ngikhaya yindlela abantu abaziphatha ngayo ngikhaya yindlela abantu abahlonipha ngayo abadala yizinto kithi esithi lokhu kuyazila lokhu kulungile bengahlangana abantu kanjalo abantwana bayo lokhu bekhula benceda besizakala ikanti njalo umama bekhuluma ngemisebenzi lana abantu abayenza eminingi-ningi kanti abantu bengahlanganelana bethi nxa mina ngingekho ngicela ukukhangela abantu abami nanto indlela vele thina esikwenzayo ngapha siyakhangelelana umntwana akasomntwana womuzi oyedwa ngumntwana wegaba sonesi abekiso sona
singenise-ke umadube madube nxa sesikhangela-ke lo limu lesikolo nxa bevele ekhaya abantwana bayenza njani ngamafitshane sibili
hayi ulimi ukhanya luyehlule njengoba besitsho uma kuyukuthi ngivele ngikhaya alikhuluma isintu kumbe lawe esuyathi ukhulume ebantwana lokhu ukhuluma ngesilungu sonesi abantwana bakhula vele sebe akhine ekuphendula la ngesilungu sethi you lie mami you lie kuyikuthi kithi akukho khonokho ibaleli njalo kalikho so ubaba uqinisa ukuthi yithi thina kumele sigcizelele sihlale sikhuluma ulimi lwakithi sihlale sifaka imithetho yakithi phakathi komuzi wethu lotsho ngobaba ukuthi ngeziqembu sibe sizama akukho baba sibanda lapha e-England uzazwa ukuthi asefuna ukusifakela imithetho yakithi ukuthi sihlanganisenini abantwana kumbe siyenze njani asilasikhathi thina siyenza ama-shift abantu babhizi ngokusebenzi wena okwakho nje kukhuluma nje labantu abakho ngokomuzi wakho uzilungisele wena okomuzi wakho
vala ngamafitshane imfundisi ye ngamafitshane
mina njengomuntu lami owake wahlala ngasechair ngiyakhumbula ukuthi sahlanganisa abantu abehlukene ikakhulu abazalwane sathi labo emabandleni sikwanisa ukuthi sigcinane sikhangelane sikhuzane sincedisane ukukhangela abantwana lezimuli zethu ngakho ukukhuthazeni lakho yokuthi bantu singalahlini amasiko ethu asikhulumenini ulimi lwethu loba umuntu sehleli khona le ngilandi kumbe emelika asikhumbulenini ekhaya asikhumbulenini usiko lwethu sikhumbule ukuthi umntwana ongalasiko kazazi ukuthi uvela ngakuya
vala madube
hayi uqinisile ubaba hayi siyakubonga nje into eqakathekileyo khonoko nje ukuthi phakathi komuzi into emele iqakathekiswe yikusonta ibandla kungavela kukhulunywe ibandla likhulume ngamasiko ekhaya libe selikhuluma lo limi lwakini hayi umuzi
uyaphumelela lapho sizwe unkosazana Precious Dube ohlala kwelepilithane exoxa lo mfundisi useni sibanda okobulawayo bebelo Gibbs Dube we studio 7 sikhangele ezemidlalo ngamafitshane ele-Italy seliphumele kwimidlalo ye-World Cup ngemva kokunqotshwa liqembu le-Uruguay nge-1-0 kumdlalo ophele kumzuzu esanda kwedlula. Hayi-ke isikhathi kasisavuma ukuthi siqhubeke sisonke sihlobo esithandekayo kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende selobele inhlanganiso emela ababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyazisa ukuthi iziphathamandla zayo kazisavunyelwa ukubhoda ngesikolo zihlangana lamalunga ayo. Ayike kwanele okwalamhlanje.